Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kuqakathekile ukuthi abantu abahlala elizweni leli bakhuthaze isihlobo labangani ukuthi bavote kukhetho lolo. Umnumzana Ngqabutho Mabhena, umqondisi wenhlanganiso le, uthi banengabantu okumele bakhuthaze uZulu ekhaya ukuthi ayivota.
Imbuzo esiyitholayo nxa sisenza lo mkhankaso, abantu bayabuza ukuthi kuvotelwa abani. Sibe sesibatshela ukuthi abantu kabavotele umuntu abafisa ukubona bamvotele, ngoba thina njengeZimbabwe Community asingeke sitshele abantu ukuthi bavotele bani, ngoba kasomalunga e-political party.
Kulo mkhankaso osekulamaviki bewuqalile, bahamba besipha uZulu weZimbabwe amaphetshana amemezela ukuthi ukhetho selufikile, ababhalisileyo abayivota, labo abangabhalisanga bakhuthaze izihlobo zabo ukuthi ziyevota. Omunye wabalubhekise ekhaya besiyavota isizalwane seZimbabwe, umnumzana Mlungisi Thabalala, yena othi uzavotela kibo ejolotsho.
Sengijake kakhulu ukuthi ngifake u-ex wami kafana engethemba lokuthi uzaba luthintho lomuntu ozalwenza kumphumelo ozaba khona wamhlanga omasi sekuqedwe ukuvota. Into engijabulisa kakhulu ukuthi kwe-election awukabi nesikhalo esibambekayo esikhulu ukuthi khona ngabe ongagcina kuphazamisa lolo khetho.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Jonathan Betts, uthi ufuna ukuthi kutshaye ihola letshumi lambili emini esevotile kibo eBedbridge ukuze aphenduke emsebenzini.
Khuluma kanje ngisendleleni yokuyakhona ukuyovota, ngizwa ukuthi nami ngifakile kunjani yami. Omunye nomunye kumele evotele leyo party acabanga ukuthi izomphatha kahle. Ma kukuthi urejistile for and vote, cast your vote. And then ukuthi uyenzele ukuthi kusasa mazokomplaine into ekhona nawuvotile.
Ngokusondela kwesikhathi sokuvota, abaningi beZimbabwe kwele South Africa bathi bezwa ubuhlungu ukuthi abaliphiwanga ithuba lokuvota. Abanye ngabathi ukufakwa kwelanga lokuvota ngomvulo kwenze kwaba nzima lokuthi labo babe sekhaya bezibonela mathupha ukuthi ukhetho luhamba njani. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.